kuliqiniso ngihlangane lomongameli umkhokheli wethu wephathi ubaba uMorgan Tsvangirai. Sibe lomhlangano omuhle kakhulu sihluza indaba yodlakela le esilisithembe ezingene emhlanganweni wethu. Njalo ukhulume kakhulu ngokuqina kabanzi ukuba ngakukhuthazi lokhu ukuthi ama-youth izibambani asebenzise udlakela uku-adressa whatever problem esilayo emhlanganweni wethu we-MTC.
Okokuthi nxa ukhangele wena umhlangano lo uzaphathisa na ikakhulu ukukhumisana umlotha lalaba abakutshayo?
Uzaphathisa kakhulu nxa umkhulu ekhuluma, umkhokheli ekhuluma kabanzi kamgxeke kanje, laba abalandelayo lalaba ababe lokukhono lokuthize okubangela ukuthi bacinele sebebangela udlakela babe belalela besisho ukuthi hhayi umongameli wethu kakhuthazi udlakela, balalela bangene emfolweni. Silungisise inhlupho esihlangelane nazo sisebenzisa ama-democratic procedures and systems esilawo emhlanganweni we-MTC.
Okwakathe sivele lumi njani udaba lolu, bona labo abakutshayayo sebesiwe ngaphi, kuhamba njani?
Izindaba ezisahluzwa lezi ngumgcinisalo omkhulu wemhlangano wethu we-MTC ubaba uLovemore Ndodana Moyo usazihluza iy'ndaba lezi azikhangele sizabona ukuthi abayibo ababezangela lokhu ngobani, ukwenzela ukuthi ababiza abalaye ngoswazi olukhulu, uswazi lwedemokhrasi yethu egxile emhlanganweni we-MTC.